Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zitovo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza eseWashington DC.
Siyalambulela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 20 kuMbimbitho 2022 uGate Groove. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change uthi ibandla elibusayo kumele lingathuthuzeli kudlakele ngesikhathi sokhetho.
Hlangane lokuningi kakhulu kumakhampeni.
Ibandla elibusayo lithi iqhubeka ngemfanelo imikhankaso yalo yokhetho.
Umsebenzi wakhona uqhubeka kuhle kakhulu njalo kulokuthula.
Imbongi elodumo inceda abantu asebekhulile emaphandleni.
Yakusasa lingadini. Libe lisikhangela sizizonke.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha ngezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo mhlakazo. Umkhokeli webandla leCitizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uthi kumele ibandla elibusayo lingathuthuzeli udlakela eZimbabwe. UChamisa wethule lokhu namhla emhlanganweni webandla leli eMaswingo okukhankasela ukhetho lwama-by elections oluzayo.
Inoineta kusumudzirwa dimoni iroro rwemhirijonga kudeura ropa kukuwadzana.
Kumele kukhitshwe idimoni leli. Sinanzelela ukuthi kwamanye amazwe abantu bayavunyelwa ukuba besekele amabandla ezombusazwe abawafunayo. Lapha eZimbabwe ibandla elibusayo lithwele senzima abaphikisayo.
Konke zemuno zekuthi kana ndakukunda kufunga chimbo mkosi. Ndakukunda kufunga bathaye murove. That is primitive.
Kumnanga kumele enze akwenelisayo lami ngenze okungifaneleyo. Okhetha izanu ukhetha udlakela. Okhetha mina ukhetha ingqubekela phambili.
Umsekelo wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Gift Ostalos Siziba uthi batholiswe nzima ngamapolisa lebandla elibusayo.
Siqhubekela phambili ngamakhampeni ethu, umkhankaso wethu ukhambelana lohlelo lwama-by-election olukhona mhlaka 26 March. Sihlangane lokuningi kakhulu kumakhampeni, kodwa okuqakathekileyo kubana inhlanganiso yamukelekile kakhulu. Izolo besemtare sigcwalise isakhuva, namhla siyemasingo. Kuyatshengisela ukubana abantu baloku accepta i-movement yabo, njalo balokuthaba kakhulu ukubana kwaqasa inhlanganiso entsha kwezombangazo ukuze kulungiselele indaba yokuthi abantu bethole amanzi ezimpompini, ezibhedlela kube le mithi, indaba yokubana kutholakala imisebenzi yabatsha, njalo indaba yana kuhlonitshwe izindawo lamasiko abantu kwele Zimbabwe, amasosha lamapolisa athole imali umkholo ophezulu ngama US dollar, njalo lama teacher labo sobhuku lama chief behlonipekele izwe lethu izinduna. So yiyo indaba esihamba ngayo kubana ke iCitizens Coalition for Change yona imeleleni, njalo kuyino sikuthembisa abantu beZimbabwe sisiyaphambili.
Ibandla lezano PF lithi kalikhahlamezi amalunga amabandla aphikisayo, lithi qhubeka ngemfanelo imikhankaso yalo. UMnumzana Philip Gawule okubandla leli uthi uZulu uthakazelela okwenziwa libandla leZanu PF
kuma constituencies analaza kuba lama by elections ikakhulu eMadebelela North Province iCholocho leBinga. Ngikhuluma nje umongameli welizwe njengoba usazi ube khona eBinga izolo, dinga usekelo edingela ama candidates akhe usekelo kuma by elections abuyayo umhlaka 26 March. Ngokunjalo umkhankaso uyaqhubekela phambili, njalo umsebenzi wakhona uqhubeka kuhle kakhulu, njalo kulokuthula, akula kuxhophana okukhona, akula kulwisana okukhona emabandleni adinga usekelo. Wonke umuntu ukhululekile, amabandla wonke akhululekile, azidingela ukhankaso ngendlela ekhululekileyo ngawo njalo kulokuthula njalo umhlanga imhlangano ekhona elandelayo imhlangano eyokuncedisa ukuthi abantu ukuthi party amaparties asafelela amalanga ukuthi akhangase amalanga nalaya asetshenziswa sibili akumiwanga umsebenzi uyaqhubekela phambili ngokunjalo amabandla ingathi ibandla lezano PF liyaphambili ngomsebenzi wokukhankasa kuze kuyefike ekugcineni ngokunjalo kule mihlangano eminye emincane incane njengoba umongameli sedlulile kodwa ikhona imihlangano esenzakalayo eqhubekalayo phambili phakathi kwama-constituencies analabo umsebenzi uyaqhubekela phambili kawumanga ngokunjalo ke abadala njengoba kade bebuyile bebezofaka nje i-icing sugar phezu kwe-cake umsebenzi phezu komsebenzi owenziwayo
abacubungula ezombusazwe basola kakhulu ubudlwangudlwangu obenzakala ngesikhathi amabandla ekhankasela ukhetho oluzayo umnumzana evidlela ncube ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo uthi amabandla aphikisayo kawakhankasi kahle ngenxa yokukhahlanyezwa amapolisa
kunenge okungahambi kahle ikakhulu sibona icembu lezanu PF lolodwe livunyelwe ukukhankasa ngesikhathi elithanda ngaso endaweni elithanda ngayo amanye amaqembu ayavinjelwa ngamapolisa ukuthi akhampeyine ukuthi akhankase ngokunjalo ukhetho kalisoze lube ngolukhululekileyo ngokuba alukhululekanga ukhetho uma amaqembu aphikisayo engavunyelwa ukukhankasa ngendlela abavunyelwa ngayo yi-constitution ngakho ke kubi ukuthi siya okhethweni kodwa siyalubona nje ukhetho lwakhona ukuthi alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yalokho ngokuba umthetho usetshenziswa ngendlela evimbela abanye ivumela kodwa iqembu lezanu PF yinto engekho emthethweni leyo
ukhetho lwama-by-elections luza kwenziwa ngomgqibelo kuvotelwa amakansila lamalunga edale lephalamende endaweni okwaxotshiswa khona amalunga edaleleli libandla le-NDCT lele People's Democratic Party amanye amalunga atshona inhlanganiso ye-Copenhagen Africa Against Xenophobia ithi zisiya emthethwandaba ngemva kokuba amapolisa esemise ukutshengisela kwabo okumele kwenziwe kusasa eJohannesburg uthi sokhumalo kusipha loludaba ese-South Africa
isikhulumeni senhlanganiso ye-Copenhagen Africa umnumzana Dale McKinley uthi nentathe zindaba namuhla ukuthi baphatheke kubi kakhulu ngemva kokuba amapolisa emise ukufola kwawo emgwaqweni bekuthaza ukumiswa komkhuba okuhlukuluzwa kwabantu bakwamanye amazwe kwele-South Africa uthi sebebhalele emthethwandaba befuna kuchithwe isinqumo samapolisa lesi
We have filed an urgent
Sifuna umthethwandaba usiphe imvumo yokutshengisela ngoba lokhu kulilungelo lethu
Our intention if we get the right ruling would be to march on Saturday the 26th
Omunye unkokheli zale enhlanganiso unkosikazi Janet Mnakamwe uthi ngokuqala kwele South Africa ukubona amapolisa evimba ukufola kwabantu abakhuthaza ukuhlonitshwa omalungelo oluntu
Our march was going to expose the kleptocracy
babonile ukuthi ukufola kwethu kuzaveza ukwephula kwamalungelo abantu bokuza
that actually shows that there is a crisis in terms of human rights
isizalwane sakwele South Africa unkosazana Sibongile Jabalala uthi akavumelani lokuhlukunyezwa kwabantu bokuza okwenziwa ngamaqembu afana le-South Africa First kanye leqembu le-Operation Dudula. Uthi okubahluphayo ukuthi bakhona abaphathi intambo angathi bayakusekela lokhu.
Uminister Aaron Motsoaledi akangathi umehluleka ukwenza umsebenzi wakhe asebenzisa ama-criminals on the ground ukuthi enze umsebenzi wakhe. Bekicele umsebenzi wakhe ukuprotecta abantu abase-South Africa irrespective of ukuthi bani ba-documented or abakho-documented.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Dumisani Leah laye oyingxenye yale nhlanganiso uthi kukhanya sengathi ukwaliwa kwesicelo sabo sokufola kukhombisa ukuthi amapolisa ambaxambile.
Bona babonise angathi bayesaba i-Operation Dudula. Thina i-Operation Dudula noma singalwi nayo. Kodwa asiyesabi ngoba i-Operation Dudula yinhlangano yezikliwe.
Encwadini ebhalelwe inhlanganiso yeKopanana Africa, amapolisa athi angeke abavumele bafole ngoba abaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula bazabahlasela. ithi njalo ibalele ngoba kulamahungahunga ukuthi abafuna ukufola laba ngaba selizweni okungekho emthethweni. Ikopanang Africa ithi zonke lezi zizathu lizaba nje lamapolisa, ngakho sebehlele ukuthi umthethwani ndaba ungabavumela bazaqhubeka ngokufola lokhu evikezayo omgqibelo. Kusenjalo amapolisa esabeleni se-Western Cape athi sekulokuhlaliseka elokishini legqubela endaweni ye-Robertson ngemva kokulisana kwezalwane zeZimbabwe lezakwele-Lesotho kubangwa imisebenzi emaplazini. Melesizwe 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Weze mapandeni namhla sithuka lembongi kaZulu uObet Dube onceda kakhulu abantu asebekhulile emaphandleni, ikakhulu ababalekelwa izihlobo labangane. Siyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyinzalo yelupani esidobolambizi eTandanda, kodwa kwamanje ngicathise ikhanda empophoma zaseVitoli. Ngilo msebenzi engiwenzayo owaziwa nguZulu okuba yimbongi lokuba ngusomahlaya lo mphathi wohlelo cebo kuhle uMaster of Ceremony ngolimi lwemzini. Ngingumlobi. Lonyaka yimi engithole isicoco sokuba yimboni encinte zonke kuNational Art Merit Awards.
Siyakuzwa Dube, kuyini okwenzela uZulu?
Ngaphandle kwalokho ngilolunye ihlelo engilwenzayo olokusiza abaswelayo. Angithandi ukusebenzisa abantu abahlupheka ngoba sonke siyahlupheka ingqesi semhlabeni. Ngilo hlelo lwengilwenzayo obese ngikwenza kulezi nsuku. Ngangike ngithi mina ngincedisa abantwana abaswela imali yokubhadala isikolo. Yebo, bengilokhu ngisakwenza lokho. Ngasengisungula kathesi uhlelo olokudinga izalukazi ngizincedise ngalokho engiyabe ngikuthwele okuyimpitsha.
Ye, luhamba njani uhlelo lwakho lolu?
Luhamba kuhle kakhulu uhlelo lolu ngoba ngike ngiphostele senkundleni zokuxhumana ababekhona abaphostele nje okuncane. Kungifundise izinto eziningi kakhulu. Abantu laba bayizalukazi iningi labo balahlwa izihlobo labantu ababo besitho ezabo izizathu, besithi bayaloya, bakhulume nje kube kuningi. Angeke ngithi abaloyi mina ngoba umthakathi lami kanimazi, kodwa ke ngifunda okuningi ngakho khonokho ukuthi abantwana kwesinye isikhathi bangakhula bayahlamukela abazali babo, kwesinye isikhathi ikakhulu bangathatha kumbe uma sebesebenza. Nangokuthi lezi zalukwazi nxa ngixoxa lazo zinginika olunye ulwazi oludephe kakhulu ngokunye besingakwazi, ngoba thina sikhula sikwazi ukuthi imbali imi kanje esayivala emabhukwini, kodwa uma usebantwini abadala bayibetha ngenye indlela ekufundisa izinto ezinhle kakhulu. Umsebenzi lo ngiyawuthanda kakhulu ngoba ungihlanganisele ezalukwazi bakithi intombi zami engizithanda kakhulu. Ufike nje ekhaya uthole isalukwazi sihlele kasilalutho, abanye bahlala emawobeni bakithi sokudilikile, abanye umfice ngelangitsho ukudla, kodwa akwamukele ngenhliziyo enhle bakithi umuntu azathi mntanami uzahamba ngelalutho kangila ngitsho ukupheka. Nami ngiyabe ngithole ukuyimbitha nasifike sihlale phansi nesalukwazi sami sixoxe sipheke sidle.
Kuyini okwakwenza wasungula uhlelo lolu Dube?
Ngikwenza lokhu ngenhliziyo enhle ngoba mina ngumuntu owazalelwa ekhaya, wakhulela ekhaya. Impilo yami nje yonke ngathi igxile ekhaya, esithena ngaze ngiyithande njengoba ngiyisebenzisa njengoba ngingumuntu wemakhaya. Ngakhula mina lami ngingomunye wababeswela okwakulihlazo mbo okwakuyinhlekisa esigabeni. Ngibona la zizalukwazi sisala sisodwa. Nxa kulesalukwazi sisala sisodwa, abantu lanxa besiya khona behamba benxenxa kuthiwa lana uhlala yedwa uyaloya, bemesaba abantu. Kodwa ke mina ngokukhula langokunanzela izinto eziningi, ngase ngicabanga ukuthi labo bantu kumele ke ngibadinge ngibancedise ngoba bengenabantu ongabancedisa. Hayi ukuthi abazalanga, hayi ukuthi abalazihlobo, hayi. Kodwa ke kusuka bese kuguquka phambili, abantwana bangakhula babona unina sengumthakathi, ubugogo sengumthakathi. Abanye abantwana basuke bahambe baye eGoli badliwe zindunduma bangabi le ndaba langemuva, kodwa umama ekhaya bephila, ubugogo bephila, bengasamnaki mbe bengasamnanzi. Mina ke ngikwenza lokho ngenhliziyo enhle ngoba labantu ngiyabathanda baligolide baligugu kithi. Ngibonga labantu abake bangincedise bakithi benginikeza amandla ukuthi ngiyefika khona ngisize ngengikwenelisayo. Bese ngicina ngokuthi abantu bakithi umama ngaze be ngumthakathi lokho engunyoko ungamlahli.
Kuyazikhanyela Dube ukuba uyakholisa ukusebenza labantu asebekhulile. Ake sizwe lokhu.
La kusasa lingathini. Libe isikhangela sizwe.
Hayi kulungile kulungile nkazana. So nje base ngibuye ngazi ukhipha ngalobona ngibuye nini ngizothayimela. Hayi phendula phendula nkazana ngibuye nini ngizothayimela. So sengibuye ukuye noma yisiphi isikhathi.
Lapha ndizwe uObed Dube imbongi kaZulu ezikholisela logogo esabelweni seMatebeleland North. Simalapha kuhlelo lwethu lwezemaphandleni besixoxa noObed Dube imbongi kaZulu. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizophuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia eselibhomba kwele Ukraine ngama hypersonic missiles libhombe isikolo izolo kusihlwa eMariupol futhi abantu abangamakhulu amane 400 abaqathe khona besesaba impi phakathi kwamazwe lawo. I-Associated Press ibika ukuba ELeRussia libhomba mahlayana emadolobheni njalo lihlasele enye inkamba yamasosha lisebenzisa ama-missiles la angakaze asetshenziswe emhlabeni wonke jikelele. Kubikwa ukuba ELeRussia lithwaliswe nzima libutho lakwele Ukraine egangeni lemadolobheni. Kula bantu bedlula izigidi ezintathu 3 million asebebalekile kwele Ukraine ngenxa yempi le esithethe njalo imiphefumulo yabantu abaningi kakhulu. Abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine sebebalekile kulelo lizwe loba kubiwa kwengani kulabanye abalokhu bezama ukuphuma phakathi phela kwamanye amazwe. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ukhangelwe ukuba uzakwethekelela amazwe akuzwekazi le-European Union uyakhuluma labanye bakhe ngempilo. Sokuyisikhathi sezamasiko. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lwenjelele. Ndisakhumbula ukuthi ngeviki ephelileyo sikhuluma ngokuthi kuleli tshe eligcwezuke entabeni duzane lenjelele lagiqika lathiya ligebhe kakhulu-ke emadwaleni lawela ekhalweni lwezintaba. Abazi ngamasiko bathi lokhu imihlolo. Bethukile labanye abakhonza uJesu Kristu.
Sidin Dlovu we-Followers of Christ ngikhonza eMpophoma eNkulumane Primary Government Primary room number 21. Ya sikuzwile lokho okwenzakileyo kuyinto enzima kuyinto ebesingayikhangelanga but itsho something kule nto eyenzakalayo kwalokhu iBhayibhile ithi ngensuku zokucina kuzaba lezinto ezisiyeneyo ezizamangalisa abantu ezwini elitholakala kukagayi 1 lithi kuzaba lendlala kuzaba lani enginethemba lokuthi lokhu kuwumhlelo wensuku zokucina ukuthi ujesu useseduze sezabuya. So-ke into edingakalayo ukuthi abantu bame eqinisweni bame lapho abami khona emkhonza ujesu.
Ake sizwe ukuthi ukhulu laye uthini ngodaba lolu.
Igama lami nguWinmoyo empuma enkayi ngidabuka kosikhobokhobo indima yami. Benza izinto ezingaqondanga badubula endlelele bathatha izindiwo ezamasiko khonapha endlelele esingakwaziyo ukuthi bazisa ngaphi bona laba bantu. Ngemva kwalokho bathatha umambo ongazakali ukuthi uthuthuvela ngayo bamusa endaweni endlelele bona beyingabantu abagcwele igazi izandla zabo. Sinanzelela ukuthi iGugurahound yabulala abantu abaningi khonapha eMathebeleleni kusukela kibo. Izano le ivele kayifuneki ukuthi ihambe endaweni elitsheni lele lawayo. Kuyini afuna abafuna ukukwenza? Kuyini abakwaziyo ngendawo yeMathebeleleni? Nginanzelela ukuthi kabazi lutho abangalwenza lulungise isigaba seMathebeleleni.
Siqhuba lapha kudaba lethu lwalamhlanje asihlangane singabaphileyo ngeviki ezayo.
Senganamasiba
wenzela
ubaba mkhulu babelobola.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamele komo.
Kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Salibonani izihlozi nkosi ezithandekileyo. Ngalolu suku lwanamhlanje sihlangana sibonga uYehova inkosi osigcinileyo phakathi kobunzima bonke esedlule kubo insuku ezedluleyo. Nalobu obunye esihamba sibuqhele engqondweni zethu ngobunzima esihlangana labo sisaphila lapha emhlabeni. Namhlanje sihlangana lelizwi esilithola encwadini kaMvangeli uLuka esahluko lisesihlanu indima ezimbili nje ufolo 5 kufundeka kanje. Kuthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni, qhubekela ekujileni nehlise amanetha enu libambe. Verse 5. USimoni waphendula wathi, Nkosi, sishiyile usuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha. Lapha ke nguJesu lo ekhuluma lo Simoni ilizwi esiphezukalo yileli elokuthi uJesu eseqedile ukukhuluma esebonile lemizamo eyayisenziwa nabagoli benhlanzi laba uSimoni Petro labanye. UJesu uthi eke ake lisuke lapha elikhona liye enzikini lizabona ukuthi kuyakwenzakalani, lizabamba inhlanzi eziningi kakhulu. UJesu uzama ukusitshengisa ukuthi nxa sihleli kumele sibe ngabantu abalemizamo ebonakalayo, ngoba okunye nje siyakhekheleza emaceleni indaba ngokwayo siyichiye. Indaba isala ukuthi ilungiseke ngobana siphikelela sisenza into yinye singalaleli ilizwi lakhe likhuluma kithi. Nxa sihleli lemindeni yethu emizini yethu kuningi okusihluphayo. Singabe sihlutshwa ngabantwana, sihlutshwa izihlobo, sihlutshwa yini, sikhala kusa kwamalanga njengalaba abafunda abakhala ethi bazame ubusuku bonke ababambanga lutho. Okunye okwenza ukubana sihlupheke sidubeke kakhulu ngempilo yikuthi kasilaleli ilizwi lika Jesu ekhuluma kithi. Sifuna ukwenza owamakhanda ethu, sihlale sinxaphe singabazondileyo, ngoba na izinto kazihlangani, baba nomama kabezwanani, abazali labantwana kabezwanani, izihlobo kakukhulunyiswana, ngoba na siphethe into eyodwa iminyaka leminyaka. Kasilaleli ilizwi elithi qhubekela ekujuleni kumbe enzikini uzobona ukuthi kuyakwenzakalani. Ngoba na uJesu kachonga ukuthi tshintshanini isikepe, kachonga tshintshanini amanetha, kachonga ukuthi tshintshanini umfula. Uthi sukani lapho elikhona, ngoba lapho elikhona kusekhunjini lomfula kakulalutho. Qhubekani liye phambili, indaba iphambili sekujuleni kwenhliziyo yomuntu. Asho ndaba nje ongapho ngoyithatha lula, yikho lokho okwenza ubana izinto zingahlangani. Kungakhulunyiswana njengoba ngitshilo, kumele sisuke lapho esikhona silalele ilizwi lenkosi ukuthi lithini. Biza silayela nje emindeni ukuthi senzeni, singalilalela ukuthi uJesu uthini kithi. Impilo zethu ziyakuba ngcono. Labanye abantu bamangalithi umuzi wokuxabana engathi umuzi woxolo, umuzi wokuhlupheka usungumuzi wabantu abahlalisana kuhle. Asikhulekeni Baba Thixo ingcwele, siyabonga umsele othando wakho lelizwi lakho elisilayo ubana silalele wena, siza kuphumelela. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami lenkomo.
Siyabonga kakhulu untungami lenkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Ngiyabingelela kumsakazo nakubalaleli bonke nakubalandeli bomculi wegospel ngegama lika Jesu. Amen. Okhulumayo ngugugulethu Moyo, intombi yakwaChongogwe komanali obuya endaweni yaseFlabusi. Uliwe gospeli uyabhala amaculo njalo uyakhompoza. Unama album amabili eyokuqala ithi Ngiphethe Jehova, ikhuluma ngobuhle nangobukhulu nangokumbonga uNkulunkulu. Eyesibili ithi Akehluleki, ikhuluma ngobungcwele nangokumdumisa uJehova. Ngelele ukuqhubeka eshumayela ivangeli ngomculo kubantu bonke emhlabeni nokusiza emphakathini ikakhulu intandane nokuthuthukisa laba abanekhono lokugcula. Ubalandeli uthanda ukubonga kakhulu ngokuxhasa lithenga ama-CD, baqhubekele phambili njalo bewathenga bexhasa uyalithanda nonke.
Siyabonga kakhulu ntombazana ungadinwa kusasa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele besilazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi ibandla elibusayo kumele lingajojozeli udlakela ngesikhathi sokhetho. Ibandla elibusayo lithi iqhubeka ngemfanelo imikhankaso yokhetho. Imbongi elodumo inceda abantu asebekhulile emaphandleni. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wali valisayo mokipstu.